Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami nitate leli tuba ngibonge utanono kawande kubisipa indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 zibandlela 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhe bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya balokhu bengakancedwa.
Sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwabanjeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi tu.
Abanini bizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali eningi ngenxa yokuchithwa kwawo mahlayana mihla ngemihla.
Amabhizinisi amaningi-ke ungadumana ukuthi khona ngesikhathi sokuthi abantu fanele ukuthi bayasebenza igesi lakho, abantu babuye bazohlala emsebenzini bafone bengasebenzi.
Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya.
Akuphumeki imoto ezilama number plate eSouth Africa ama-GP lalezo ezile number plate eBotswana zivimbi indawo zonke ezinye zipake ezikhangelele kuleft ezinye ku-right emgwaqweni amabhasi kungena space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abakalutholi usizo njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasebenzi. Unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela iqembu labesifazane laba ababikwa besedlula amakhulu lamakhulu njalo besemadolobheni amaningi akwele South Africa uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ukuxoxisana labantu abangasisiza sesaze sadela ngoba so far ayikho lapha indawo esingazange sizibeke kuyo. Okokuqala sahamba kuyo i-embassy nje ukuthi sengisebenzisa eyinye ifoni umakhalekhukhwini omunye ngoba owakuqala wasuka wagcwala ngabantu ababefuna bona amabhasi lawo okuya ekhaya. So sengileyinye ifoni. So okokuqala sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwabanjeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi tu. Akuzange kube ngisho lomuntu owaphinda waphenduka futhi kithi. I-embassy sakhulumisana layo enyakeni ophelile baba ngabantu ababevumile ukuthi bazosisiza kodwa abazange babuye, abazange baphinde nje bavele asibazi lokubazi. Kwathula nje kwathula kwangani sokuvela okunye okuyizinto nje emagudugudini okungathi sokungathi kufuna ukuyingenela le ndaba kodwa iphelele emoyeni. Ngayibeka mina emaradiyeni kuradio eSouth Africa kumastation ayiwayo abalulekileyo amabili okugokela i-SAFM le-702. Ngaze ngaba lethuba lokuthi ngagcina ngikhuluma no-Aaron Mutsweledi yena ngokwakhe ngiyibeka ethi yena kuphossible ukuthi sisizwe kodwa kuyakwenzeka lokhu uma sihlangene ekuhlanganiswane nani ne-United Nations. Kwaphela nje kwaphela kunjalo, akuzange kube lento futhi yaphinda yakho.
Wini elikhangelele ukukwenza ama-permits lawa awaphiwa izizalwane zeZimbabwe ngama okusebenza?
Besifuna ukubeka umbuzo lathi before bengaka concluding ngendaba yama permit ngoba sibona ingathi kwaba lokuphathwa nje kabuchapha ngoba i permits zabo kokuqala bezingavezi ukuthi khona ngezani samane nje sayiphiwa. Okwesibili zonke izinto ezibhaliweyo laphana izilekelelo ezifakwe laphana kuma permit ezokuthi this permit is non renewable no extendable, sifuna ukwazi ukuthi why bona babeqhubeka lokho bezi extenda bengazange basitshela ukuthi isizathu sokuwa extenda yini. Okwesithathu sifuna njalo ukuthi sazi ukuthi ukuthi bona ama permit la injongo yawo vele yayingeyani babejongeni ngokusinika lapho ama permit ende futhi asilandaba lokuthi bazosibopha noma bazothini kodwa sifuna basivezele kabanzi ukuthi i permit yabo wayisebegijimisana lezinto ezimbili kuphele zokuthi bafuna ukuthi siiphele kodwa bengasitshela ukuthi babesinikelani thina sina asinandaba la ama permit akho njalo silazi into eziningi esifuna ukuyazenza ekhaya esizifundileyo la khulu sicela lisicelelele umuntu okuthiwa ngusibanda onga omela abantu begayaspora lapha eSouth Africa sifuna ukuba le meeting laye omama thina balapha eJozini sibaningi kabe futhi ngabe liyazi izinhlungu esilokho esilazo soka sibulawelwa ngaphakathi please siyacela like lisidingele oyedwa ozathi asiqonde mina ngqo athi ngifuna umuntu lokuthiwa ngufatima umama unoma sifuna ukukhuluma laye ngendaba yani ngendaba yama permit nendaba yokuthi umama permit ezophela bajonge ukwenzani ngoba iningi alisasebenzi ende insuku zonke ngilokho ngithola amakhosi abantu besithi kanti awufaka ngamapass they are still relying on me ukuthi kona yini ngizaphuma lempendulo kodwa anginayo impendulo ngoba nami sengizingathi ngiyahlanya
lo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela abeZimbabwe abahlala eSouth Africa abadinga usizo lokuthi babuyele ekhaya ubeqoqa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Kusenjalo ummeli wesigodlo seZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamadzirepi utshele iStudio 7 ukuthi sebeqoqa uluhlu lwamabizo abantu beZimbabwe okufanele babuyele ekhaya incwadi zabo zokuhlala eSouth Africa ngokusemthethweni zingama ukusebenza ngonhlangula kuwonalo umnyaka ukwenzela ukuthi babe lolwazi lokuthi bangaki njalo bangaphathiswa ngani. Abanini buzimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali enengi ngenxa yokucutshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi olilunga njalo ele-CCC uMnumzana Abednego Bebe.
Lenyaka nxasikhangeleza amabhizinisi ngibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba sivele sibe sile deficiency eyokuthi-ke basila magetsi njalo indlela amagetsi ahamba ngayo lokho iqhubeka inabuluka ama-hours esibabaningi amabhizinisi amaningi-ke uzasifumana ukuthi kona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza igetsi lakho abantu babuye bazohlala emsebenzini bahole bengasebenzi so nxa abantu behola bengasebenzi kusho ukuthi yona leyo company inzuzo encane ekade ilayo isithethwe yonke isihambile so kangiboni ke lo nyaka kusuba nganeno kwakuqala lokho okwesibili vele sijayele ukuthi sibone-ke kumabhizinisi ukuthi nako kusiya ekhethweni ama-investment kumabhizinisi siyibone isinyela nxa kusiya ekhethweni abantu abaningi siyasibabone bengasebenzise izimali zabo ngabalefuna ukubona ukuthi impumela yokhetho izaphuma njani bese befaka-ke i-investment yabo ngibonani lo nyaka ibhizinisi kanye iyiboni iphakama ngezizathu ezolezenye zibekhaya ezilandelayo okunye-ke okuqakathekileyo yikuthi-ke i-history yeZimbabwe izakutshengisa ukuthi-ke akula opportunity yokuthi singathuthuka siye phambili ngoba okweminyaka yonke yona le ekade ibuswa after independence ngo-1980 besibuswa libandla elilodwa elehlulekileyo ukuthi lilungisise ezomnotho zibe nganeno kangiboni besiba namaplani kumbe besiba namaqhinga ukuthi bayekulungisise abesibeke ukulungisa nge-42 years so ukuthi ukuthi umntakwalo nyaka hhayi sikhangele kuphela ukuthi kona khonokho kuyake kubambeka nxa ulokhu sakwanisa ukuthi abantu babuye ubanike khonokho okuncane sizakhontinua-ke sibanika khonokho okuncane kodwa akula qiniso njalo kakukhangelekanga ukuthi kona singaphumelela kumba amabhizinisi angaphumelela.
Ulahlekelwa yinzuzo enganani ngenyanga ngenxa yokusilela kwamagezi?
Nginesiqiniseko sokuthi nxa singa-avareja ntunkamili ukuthi amagetsi ahamba wesikhathi esinganani njalo ahamba ngasikhathi bani kungasinika-ke ukuthi sazi ukuthi ibhizinisi ngabini njani okwakuqala-ke ntunkamili ukuthi-ke sibona kakhulu amagetsi ahamba emini ngesikhathi sokuthi abantu babesebenza aphenduke ebusuku abantu sebelele so kuthi ngezinye indlela amabhizinisi ayenza maybe mhlawumbe i-24 hours yiwo kuphela esingathi kona ba kompanisota i production yabo bese besenza ukuthi ke kusetshenzwe ngesikhathi esiningi ebusuku bezama ukuthi baqhamukele amagetsi bese kuthi labo abasebenza emini labo abasebenzisa amagetsi industry esebenzisa amagetsi ngibona ngani ke sekuseduze ukuthi bavale ngoba sebethona abantu behlezi kube sekuthi labo abalemali ke bayinveste imali eningi kakhulu bezama ukuthi badinge isola bayenze ama solar seeds ukuthi bakwanise ukuthi basebenze so ngalezo zizathu engizibe elizibethayo ngibone ngani sibisibili ngakhuluma ngokuthi kona 65% of i-production has been lost ngenxa yentozo lezenza lotshin.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe usomabhizimusi olilunga njalo lebandla le-CCC. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokulungisisa udaba lokucitshwa kwamagetsi. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane abalisa iBotswana leSouth Africa sebelubhekisa emuva kulandela udlala ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya. Lo nyaka iningi kade livakatshele ekhaya ngenxa yokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana leCOVID-19 ezabavimba kuminyaka emibili edluleyo. Intathele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi kuphume phose abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-145,706 kusukela mhlaka 20 Mpalakazi 2022 kusiyafika ku 1 Zibandlela 2023. Uthi izihambi lezi bezisebenzisa umngcele weRamokhovan belubhekise eZimbabwe kulabanye abasebenzisa imingcele emincane efana lematselotshe nemlambabheli kodwa bengafakwanga kunani eliphezulu. ELeSouth Africa lona lithi kuma abantu besiya eZimbabwe bafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ngelanga besebenzisa umngcele weBeit Bridge. Inani eliningi ngelabantu abahlala njalo besebenza emazweni aweBotswana kanye leSouth Africa. Inombolo zitshengisa ukuthi kungabe kungene abantu abangafika phose ingxenye yesigidi i-500,000 besebenzisa imingcele etshiyeneyo ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhefu. Unkosikazi Nomsandlovu kade esemngceleni weplumtree esithi kawuhambeki isihambi ziqeda amahola amaningi semzileni.
Kumele siphume sathola ukuthi vele ngale phandle laphana okuyithwa i no man's land akuphumeki imoto ezilama number plates eSouth Africa ama GP lalezo zile number plates eBotswana zivimba indawo zonke ezinye zipake ezikhangelele ku left ezinye ku right emgwaqweni amabhasi kungena space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume abanye abalezivindi bebehamba kade egangeni le beze beyekhona le
bizimusi yemoto esithwala uZulu babika ukuthi bayenze imali enhle kakhulu ngesikhathi sekhefu lapho intengo beziqonge okuphindwe kuze kufike kathathu. Omunye olebhizimusi yebhasi ehamba phakathi kweHaveron leHarare eyezinkulu Travel Tours umzana Charles Ndlovu uthi kakaze abone ubuningi babantu abaningi emngceleni okwesikhathi eside.
Ngiphume ebhoda eRamakhwebane ePlumtree namhlanje ngithe mphuma ekuseni ilayini yemoto ekade zingena bezihamba kuno man's land eBridgini abantu angikhulumi ngibala laba abahamba straight phakathi singakabali laba abhode eceleni engangeke baqambe ukuthi bangaki kumbe mboneni. Kathi esingikhuluma ngibo Nicky lapha eTown ogadela khona amabhasi sengwabale abangu 8 wonke aphuma egcwele ele standing size eminyango.
Ukuphithizela emngceleni weplumtree leBeit Bridge kuza ngesikhathi iningi labantu belubhekisa emuva kuyaqala umsebenzi kumnyaka omutsha ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi kweleZimbabwe iningi selaphuma elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Ocubungula ngezombusazo umzana efidlela Ncube uthi ubuningi babantu abaphuma elizweni abumangalisi.
Khona lokhu nje ukuthi ubona abantu abaningangaka bewela imifula besiya kwelaseBotswana kwelaseSouth Africa lakwamanye amazwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe lakithi lidilikile alila misebenzi alila mpilo nxa uhlezi kulwa kawukwazi ukondla abantwana ngendlela efaneleyo. Lanxa behlupheka khona le besethuselwa betshaywa nge-xenophobia bakhetha ukuyaphila khona ngale ngokuba kungcono kungcono ukuba ngale kulokuthi babe lapha lapho ongasoze kube le mpilo elila kancane.
Elizimbabwe lizabamba ukhetho lokudinga inkokheli entsha lonyaka, kodwa uncube uthi kabone abantu bephenduka ekhaya ngobuningi ukuyavota njengalokho okwenzakale ngesikhathi bephuma besiya kukhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha.
Babuya nzima baphenduke nzima, ngakho ke asoze kube lula ukuthi bavote, bekufanele ukuthi baphithuba lokuvota bekudiaspora khona ngale.
Abahlala phandle kwelizwe bahambe ekhaya ngobuningi. Ngumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzethula uluhlu lwenhlelo zikahulumende wakhe eziphumeleleyo ngomnyaka odluleyo. Leli phephandaba lithi Mnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ufuna ukuthi uhulumende ahalaliswe ngokwethula intuthuko ngomnyaka odluleyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com liludaba lokuthi amapholisa amane abotshiwe emngceleni we-Beitbridge bencedisana losomabhizimusi othiwa nguBernard Mnangagwa ukuthi basuse ilitshe le-lithium ore phandle kwelizwe okungekho emthethweni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Injani Studio 7, hello Studio 7, thanda ukulibingelela badala lonke esinika indaba ezilohlonze, indaba esisakhayo, indaba eyayo ezisitshelayo ukuthi kwenzakalani elizweni. Hayi, ngiyabonga lami thumkunyaka wokuqala sikhangelane lama-election a-2023. Hayi, bafowethu abentanga yami, asambeni siyevota bafowethu, asisukumeleni phezulu sitsheni izinto elizweni lethu, asisukumeleni phezulu, asisukumeleni phezulu bantu abatsha. Yini engikhuthaza kakhulu ukuthi asambeni siyevota bantu bakithi, asambeni siyevota nje singabona ngeso eliyi-1 sivotele nje i-CCC sonke, then okunye sathi sesiyibona imiphakazi ngakithi ngabafowethu ngabekhaya sathi-ke sesikhiphile iZANU-PF yiyo esincindezelayo esenza siphile kwamanye amazwe, khuluma nginje kwethu South Africa. Asiyikhipheni badala, then sesilungisa izinto iZANU esingekho ukuncindezela abakulayo. Ngiyabona.
Hello, hello, hello Studio 7, iZANU nalibingelela lonke basakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli bonke, igama lenkosi elinakeni omhla.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi omhle siphathele wona, sithi umnyaka omutsha sindawonye, angasakube umnyaka ozaba ngcono kulayo yonke le minyaka. Sesikhiphe iZANU, abantu bonke bebambane bemunye, bekwazi ukuthi bayabambisana noma bengaboni ngasolinye bazaphela bekubone lokhu as long as sebekhiphe iZANU. iZANU ihluleke ukuthi ikhandele abantu amathuba omsebenzi, yehluleke ukukhandela ingane zethu isikolo, education ibe ngcono ngesikhathi sisakhula sabomgabe. Isikolo manje asisafundiseki abantwana bethu, yadula ngendlela eyisimanga and amatishala awekho holi atoitoya. So ngathi iZANU PF le khona yabo Mnangagwa ibulele wesilizwe, ngoba education sector isekho, health sector isekho, imisebenzi ayisekho, abantu badlala ukuhlupheka, laloko abantu bathe bakhola kuyadula ukudla kuphileke elizweni likaMnangagwa. So ukuthi noma umnyaka ozayo engafuni ukuthi abambe ngenkani umbuso ukuthi abantu beZimbabwe bafuna ukwenzelani, mina angazi impela. So abantu beZimbabwe abavuke emaqandeni ukuthi bebone ukuhlupheka lo sizwe abalukhandelwe nguMnangagwa. Namanje ubhizi ukinathela ama-opposition wafaka emajele ukuthi ubabupha kuze kube nini ujob isikhala kuzoze edele masebenzi bashonela phakathi.
Livuka njani kuStudio 7 abasakazi kanye nabalaleli bonke emagumbini amani omhlaba. Sibo uNkulunkulu sigcinile sangena kunyaka ka-2023. Ya, sesithi 2023 umnyaka kajaha kangene, ujaha kangene, ayikho into ezohlula. Ngathi abantu bengabambisisa laba abasasekhaya njengamanje, abantu abazibona ukuthi barejistile ukuvota, silungiselele 2023 sikede ngeza Mnangagwa 20 unyaka wakhe wokuhamba. Every time ma ilanga litshona, ma kuphuma ilanga litshona, ilanga litsho ukuphela kwesuku zikaMnangagwa esengupresident, insuku zakhe zibaliwe njengezikaNebuchadnezzar. Siyabonga 2023 kangena ujaha.
So balibonani ku Studio 7 nabalaleli vuka mthokazi vuka abagqithi ngingelele abazali bami okhulumayo ogodzimoyo ngingelele ubaba nomama lapho abakhona lokoko unina kababa ukoko wami ngithi nabantu abami vukosikazi ngithi philani ngenkosi ku-2023 hayi sinqobile unyaka usificile unyaka ngoba vele besiwulindile siyabonga konke lokho nasemasimini noma singatholanga lutho singalimanga asithembeni inkosi yiyo ezosihambela phambili izosihambela phambili ngokuswela ezokulima inkomo nje zingamathole zonke siyabonga
Lichona njani hayi ngiyalibingelela ngenhlonipho enkulu kakhulu langokulithanda ngilifisela impilo enhle kodwa uThixo ngayesibala nesikhathi zonke okhuluma ngosibane wale Botswana lapha ngilesimanga ngohulumende weZimbabwe ngilesimanga kakhulu ngoba lokho akukulunga benze ingane into zenazijena seNtshonalanga abazithandi mangithi ngikhanyele ngibhekile elizweni lakhe yena umnangagwa akula mali usebenzisa imali yamanye amazwe okuyikuthi konke lokhu ma kungatshintsha ukuthi abafuni imali abisetshenziswe elizweni lasezimbabwe kuyawuyanga njengoba okundlela okukhangeleke nganxane umnango wami okubona kwami ngibone ngani umuntu lona lobehlezi lobelele akacabanga ukuthi ilizwe lakhe liyahlupheka kalilamali kalilani yilo nje and ayikho into engiyayicabanga vele kuyokhatshana bona nokukhatshana ulele nje khahla uyangimangalisa lo muntu ngendlela abenza ngayo bona benze nganabancenge kodwa hhayi kuyabayama yikho bona kuthi inkani vele ayisizi lutho kuyabayama sibili kakhulu ngoba into esezimabhekana kayilunganga lana imbi lelani ilizwe lithole nzima abantu bathole nzima lizwe ngendlela ebuhlungu khathesi amanye amazwe abalasinikwe yimandla nyanyana zenze zibuya zinikelisi zimeze abafana bathatha bafake ezikhonani bathatha bafake ezikhonani abakhangeleli ukuthi lizwe lihluphekile liyasho thi into eziningi ubabo batshontsha bafake ezikhonani imali yona baniwa ngamanye amazwe benikwana ama-US dollar la batshontshe babuye babisele kube bona ama-ministers babo bona labasekeli bakho umnangabo asazi ukuthi lizwe lakithi lizabuswa ngumuntu njani shuwa laba ngankulunkulu uyakwenza kuphonga ukuphuma nje ngokungathi unkulunkulu angena njalo enhliziyweni bathiwa umbuso banabanika abanye abazakwazi ukukhangelela abantu bezimbabwe heyi la bantu bazwisa ubuhlungu kakhulu omnangakho lapha hayi nalo muntu vele kacabange ngetshontsho hayi ungambone khuluma umuntu indoda ihlakaniphi layo kula kuhlakanipha lapha kuhlakanipha kakukho ngitshontshontshontsho siyabona ukuthi lizwe sibili indlela abayenza ngayo beqotsha amakhelize yikho konke abasekuhlupha senihluphekweni ngize ngikhumbule ngo-1985 umgabe ekhuluma laye kodwa wayekhuluma iqinisekano esikhathi sangikhona vezari kwenye indawo ebelesilabhuse esithi ilizwe lezimbabwe balithengisela amakhiwa so nxa sebelithatha ezandleni zamakhiwa kumele balithenge labo libike sezandleni zabo kodwa behluleke ukwenza ngendlela eqinisa kwabe likhuphile babe sezindlela engayisiyo sebebulala bona kuphela ubuntu ubuthuthaba babangabi futhi
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukhetho lokudinga usomlomo wedalele the house luqhubekele phambili izolo okwesithupha lokhe busehlula. Lokhu kuthiye inkokheli ivumelana ukuthi kuqhubekele lamuhla emini ukuvota. UKevin McCarthy nguye ofuna ukuthatha lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. Siqoqe lolandela ezembusazwe welemelika umnumzana Busanintini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami ngibona ngani izinto ezivakala ngendlela ezivakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yachiwa ngu-Donald Trump imimazonzo iminyaka olulodwa kabakatholi i-leader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi esikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerate ikakhulu indaba zama-conspiracy theories. Siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elo daka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerate ubuklibi buka-Trump lama-white nationalists. So ngombono wami ngibona ngani khonokho kuyenza amanye ama-members amalutshwane ama-Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele. Ngikho sibona nje kungani amanamba kawahlangani kodwa ngisho kulama-negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina kuyatholile amanamba abafunayo kodwa khonokho ukuthi ngibona ngani kuyaqala ukuthi kwenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujwayele nje ukuthi kuvotwe kawani kulunge but khathesi bavota oka-number 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe ule deadlock. Sizabona ukuthi kuyaphetha ngani.
Siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha. Ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican?
Yebo, kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican. Ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo. Bananzelela ukuthi uMcCarthy eyi-majority leader engaletha izinto ezimbi ezivela kwesikhathi sika-Trump. So bengabe bekhona abalutshwana abathi bona hayi bona sebefuna ukugeza izandla bechiye izinto zika-Trump emuva bekhangele kutsha. Kodwa ngokubona wami labo balutshwane ngoba uma sibheka I think yena udinga kumbe amavoti angu-218. Ngombono wami mbona asala sure mbona ngani usetholile afika 200 kumbe 201 kula bantu abangu-20 kuphela abangani abafuni ukumvotela. So laba abangafuni ukumvotela ngombono wami mbona ngani mhlawumbe yilaba abangafuniyo ukuthi iparty le iqhubeke ilo muntu owayethandana lo-Trump.
Lo ke ngumnumzana uSanintini olandela izombusazwe weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abangalutholi usizo njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasasebenzi. abanini bizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba balahlekelwa imali eningi ngenxa yokuncitshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.